masikhangela indaba zonke lesi sihamba ezigabeni esemadolobheni lesigabeni esemaphandleni sahamba ewange sahamba kubo Lupane sahamba kubo Tsholotsho sahamba kubo Gwanda emaphandleni eGwanda sahamba kubo Beitbridge lapha kobulawayo sayenza amalokishini achiyeshiyeneyo bo Country Park abonketha abomganwini aboyiminyela lendaweni ezijiyeshiyeneyo so sihamba indawo sizama ukuthi sikhave umhlubulo weMathebeleni South umhlubulo weMathebeleni North la kobulawayo.
UZulu ikakhulu oyemaphandleni uyawazwisisa yini jamela amalungelo akhe nxa likhulumisana la?
Esesikubonileyo kathesi ukuthi uZulu abanye bayakuzwisisa nje kodwa ngabala lwazi olujulileyo nxa bekhangele ngendaba zama-human rights. Abanye bayabekwazi impijana, abanye vele abakaze bebone lo kuthiwa i-constitution yakhona vele ilombala onjani, kabayazi. Abanye bacina nje khona phana kuthiwa khona sokuyenziwa i-referendum, bavota laphana ukhetho besithi siyavuma, yebo siyavuma. Kodwa ukuthi baya besithi siyavumani, vele abanye bakhona vele kuyakhanya sibili ukuthi hayi abakuzwisisi vele ukuthi kuyini. So nxa senza ama-mobile vaccine club sabe sizama ukuthi silethe amalungelo ebantwini abantu bezwisise ukuthi kuhamba njani. Abanye balakho bayakutela izitori ezokuthi hayi. So nxa ukhuluma ngendaba zamalungelo lapho sesizwisisa ngoba vele kaninginengi amalungelo nxa ephula siyabe singakwazi ukuthi amalungelo ukuthi ayephulwa. So nxa ungakwazi vele ukuthi amalungelo akho ayephulwa vele awukwazi ukuthi ulakho ukuthi kuncediswe, awukwazi ukuthi ulakho ukuthi uthole uncedo. Wena nxa ungazi vele ukuthi uncedo oludingayo uncedo olunjani. So nxa sibafundisa, nxa sikhulumisana loZulu uyabona ukuthi hayi umhlelo lezi zinhlelo sibili ezivula abantu amehlo, zinhlelo eziyenza ukuthi abantu bethuthukise ulwazi lwabo abalalo ngendaba lezi zamalungelo.